So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 Nhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ele China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCovid-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000.
Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plan emgceke.
Umongameli Emerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amanzi olwegwayi Shangani pipeline kanye lolwe Epping Forest. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe nabase South Africa abangamaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCovid-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Lokhu kwaziswe ngumeli wele China eZimbabwe izolo. Amajekiseni alungiswe yinkampani yaseChina iSinopharm aphiwe iZimbabwe kuqala afike eHarare kunsukwana ezedluleyo njalo yiwo asetshenziswayo kathesi ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezigoqela ezempilakahle. Isipho esitsha lesi sitsho ukuthi eleChina seliphe eleZimbabwe amajekiseni afika phose ingxenye yesigidi 400,000. Isikhulumeli sikamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wazise izolo ukuthi uhulumende uzathenga amajekiseni adlula kancane isigidi 1.2 million avela kwele China. Kodwa abantu balokuthandabuza ngejekiseni laseChina leli besola ukuthi lilawo na amandla okuvimba imkhakha yonke yecoronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 oxoxele siphathamandla seZimbabwe Christian Alliance yona iphathisa izibhedlela ezijeneyo ngempahla yokusebenzisa ekulwisaneni legciwane lecoronavirus umfundisi Useni Sivanda.
Kuyabongeka ukuba iChina isinike ini donation 200,000 injection. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plan emgceke ukuthi uyothola ngapi injection eziningi, ngoba siyananzelela ukuthi inani okumele lihlatshwe lapha eZimbabwe liyafika kubo 10 million ukwenzela ukuthi lumkhuhlane weCovid ungabi lamandla esizweni sethu. Kuyadingakala lokho abathi ngesilungu herd immunity, ukuthi hlatshwe inani elithize ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungakwazi ukuba lamandla lokubhodela izweni njalo. Ngakho-ke lokho esikhuluma ngakho kusesencane, kulutshwana kakhulu. Kuyadingakala ukuthi uhulumende kukhanye ukuthi kanti leni 8 million ezadingakala iyatholakala ngayo. Sizwile ama-medical aids akhanya lawo edinga emaceleni, kodwa ekugcineni umlando lo kuhulumende ukuthi uhulumende kulokuthi abemelele ukuphiwa ama-donation lawo esiChina, yena vele imali yakhe ingaphi njalo uzathenga nini okukhanyayo. Ngoba nge-population elenani labantu abaseZimbabwe kuyadingakala ukuthi ngabe umpe nxa sikhuma kubo 5 million or 6 million ama-vaccine. Kodwa khathesi sizwa bekhuluma inamba ezingani zehlile, ezingani ziphansi.
Ijekiseni yakwele China le abantu abaningi ungani bayayidondela, kuyini elikubonayo njengenhlanganiso nxa libhoda lapho okuhlatshwa khona abantu?
Awudubula ukhona ukuthi abantu abaningi nxa bekhangela izinto ezivela eChina bazesaba ukuthi into yabingaqinanga into engeke yakusakhatshana. Ikanti mbona kwama-vaccine kuyabe kwehlukile. Kodwa-ke into edingakalayo yukuthi ngabe kuba lo mkhankaso wokunika abantu ulwazi. Nxa sikhangele kulaba abahlatshwayo kathesi kuyadingakala njalo lokuthi amadokotela lodumaziwayo kobulawayo kumbe kweHarare aphume ehlatshwa. Ngoba into eqakathekileyo abantu bafuna ukubona abantu abakwaziyo ngezinto zempilakahle ukuthi bavuma yini ukuthi abantu bahlatshwe ngale injection yesiChina. Kanjalo-ke siyananzelela ukuthi abaningi labo abahlatshiweyo abanye bakhona ngabantu ade bekhanya besesaba kodwa njengoba nje besebenza ezibhedlela kwezinye indawo akulalokuthi ade bengalwenza besebemele bathathekele injection. Ngakho-ke mbonani na kuyadingakala ukuthi indaba leyo lwazi iqakathekile leyo ukuthi kuphakanyiswa amabizo abantu asebehlabile abaziwayo ukwenzela ukuthi abantu abaningi bebe lesibindi nxa bengabona ukuthi awudokotela uzibani uhlabile kutsho ukuthi umuntu uyasale selesibindi.
Umfundisi uSenis Vanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,872 asebehlatshwe ijekiseni lokuvikela ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abayi-9,028 ababulewe yi-COVID-19 izolo elizweni jikelele. Kuthi abangama-50 babanjwa leli gciwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amanzi olwegwayi Shangani Pipeline kanye lolwe Epping Forest. Uhlelo lwegwayi Shangani ngolokuqhelisa impompi eya edamu lemthabezi ixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Uhulumende wathembisa ngomnyaka odluleyo ukuthi uzancedisa kunhlelo zamanzi amadamu emthabezi insiza inyankuni kanye lekami aquifer Epping Forest leRochester. Uhlelo lwezambezi water project yilo olubikwa lungaqeda uhlupho lwamanzi ezigabeni zeMathebeleland. Isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North umnumzana Believe Gawule utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzanceda idolobho lakobulawayo ngamanzi.
Uyakwazi ukuthi eMathebeleland region abantu bahlala bekhala ukuthi uhulumende uyabayekelela izinto kakhala konke lokhu esukwene zadlulayo kwakuthiwa i-development inganjani. So ama-project enjengalayo igwayi Shangani project leyo iqakathekile kakhulu kuregion yethu eMathebeleland ikakhulu endaweni yamanzi. Anjengoba amanzi yahluphela kule dolobheni lakobulawayo emsukulweni nalowo khonapho eMandebeleni emamanzi vele ayahlehlezi ukuhlupha. Ngawe yinje le yokugcwalisa isihlelo emarejini ngokuthi ama-project la alete intuthuko esigabeni kubuyela amanzi amanzi ayenele kwabuyela amanzi kulesinye isikhathi ukuthi akuye i-water rationing nani ezinika zimele. So ngolo hlelo lukamongameli luqakathekile kakhulu kuthandekile. Siyalwamukela yala abantu bani kuntu ukuqakatheka kwalo njalo ungakhathi alimatani kuyaye kusenzakala kunye emashukaneni ngaba kusenzakala emathebeleni ngaphoti amakhulu anjengala yikho okuqakathekileyo kunokuthi ukwenza la.
Kambe kathesi ungaba lesiqiniseko bani sokuthi luzayenziwa luze luyephela?
Kambekile uhulumende lo khona uhulumende kamnandi akho ngiyakuthembisa njalo ngiyakutela khandekile ukuthi kusukela kathesi lulandele lushelo lolamaprojekti enala uzabona egcwaliswa amaprojekti enala ephutsha anjebona kathesi amaprojekti anjengokuthi akhona lama osuka epayipi osuyenziwa umaba ngamakhulu amaprojekti akhulayo amaprojekti ahambayo nala into leyozime khonapho thandeki izaligcwaliswa lindela ubone siya phambili ukuthi imihlelo zakhona
singathi injongo ngeyokuthuthukisa kumbe ngokwenziwa nxa ukhetho soluseduzane.
Hayi, uhulumende vele lomlando ukhulumende umele inhlelo zemidevelopment ezikhona ezibhakeni azenzele i-election sandekile ashiwo campaign i-election ingale kwakhona but kathesi izinto lezane sandekile kukhumbula ama-prodi class azange yenziwe ixwayisha ngalashonto esungulwe kathesi lesikhathi esunguliwe njalo ugqitelezwa kwayo yikuthi ukhulumende vele lomlandu ukuthi aprovide ayenze izinto zibe khona amanzi ebe khona ebantwini uhlelo lwamanzi vele yilo kuqakatheke kakhulu amanzi sihlambekile kumileni nako konke ukuphila nje vele ukuthi emanzini sihlambekile ihlelo ziqakathekile kakhulu azimani lokukhetho
ubona luqakatheke kanganani lolu hlelo
uhlelo lolu olwebhaisha ngani kunye lezamezora project masikhangela lezolenyamanzi zovule kumitha amanzi ngapha kuyakobulawayo ihlelo sihlambekile oluqakathekile kakhulu ubhethe nakanye khona ematebeleni region ekhangela ezokulima kuhangele kukhulisa ezomnotho ngokulima amanzi lana aqakathekile kakhulu kibo konke sikhangela lokulima khonokho sihlambekile ukuthi siyakuza sidaleka ngedati green bel manzi nxa ekhona phakathi kwesihlaba lokuthi amadolobho ethu nalapho nangapha emsukulwini nalemadebeleleni azathola amanzi amanzi vele sihlambekile amadolobho akumele akulesikhathi ukuthi manzi sesilela amanzi sokuthi beseresho okureshelwa amanzi ngoba ezempilakahle zingaphambaniseka kumele amanzi ahlale khona empilweni zabantu okulinga abantu akokonke okudingakalayo ukuthi kusetshenziswe ngamanzi kuze isigabathethu sithuthuke kunokubana iprofodi lamaprojekti analayo ahlambekile azothuthukisa isigaba semadebeleni region aqakathekile kakhulu ngaleyo hlelo.
Lo ngumnumzana Believe Gawu lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathupelaland North ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 esecholocho. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa. Ababuleweyo laba babikwa bedutshulwe eBeria laseHillbrow. Kodwa abanye bathi ukubulawa kwabantu laba akwenzakali mahlayana ngoba kukhanya kulempi yabonogada hatshi uZulu Mathupha. Sixoxe lentatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa umxolisi Ncube. Saqala ukumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuthi bayabulawa amahlayana abeZimbabwe khona le kwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe labase South Africa abangamaZulu. Into eyenzakalayo ukuthi emavikini amabili adluleyo kulabafana baseZimbabwe kumbe ngithi abacatshangelwa ukuba ngabaseZimbabwe abasuka baya kwenye indawo eHillbrow kukhanya babesiyabamba inkunzi bafika babulala umuntu obelinde lapho oyedwa ongumZulu. Kwakusukusithi ke abafowabo balondoda basebelandelela umkhondo wabafana laba baseZimbabwe kukhanya babulele abanye babo. Kukanti kuviki elilodwa eledluleyo abafana ukucatshangela ukuthi ngabaseZimbabwe labo bahamba baya eHillbrow bafika badubula phakathi kwamaZulu abelinde lapho babulala oyedwa kwalimazeka oyedwa. Kungakho le yimpi esiphakathi kwalabo abalinda ezitolo kuthiwa ngama-undercover abaseZimbabwe labase-South Africa abangamaZulu.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza behlaselwa ngabe-South Africa lunjani lezi nsuku?
Kulezi nsuku udaba lokuhlaselwa kwabantu bokuza behlaselwa ngabalapha eSouth Africa kungani kumile kakhulu ngoba wonke umuntu ubhekane lomkhuhlane weCovid. Kukhanya ngani akekho olesikhathi sokutshona ekhangela ukuthi ubani wakuphi ungaphi. Lanxa nje eKZN abekhonto wesizwe begqugquzela ukuthi uhulumende akeze imizamo ethile ngabantu bokuza ngoba bathi bona sebelahlekelwa imisebenzi kukanti lama ukuganga kuyanda kodwa ukuhlasela kwabantu khona hayi bekungakathi kube khona ngalesi sikhathi.
Umxolisi Ncube intatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Kulandela ukulandula imbiko edulwe enkundleni yokulembu be-internet eye zimlife.com eyokuthi wayejola labafazi babanikazi. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi uzawuya emthethwani ndaba ngoba wahlambazwa liphepha ndaba leli. Kodwa umhleli walinkundla umnumzana Mduduzi Mathuthu utshele iStudio 7 ukuthi baza kuba bemlindile uMohati engaya emthethwani ndaba. UMohati ulandule ukuthi nguye owayekhuluma labesifazane abane kwingxoxo egciniweyo eyethulwa yizimlife.com esithi kwasetshenziswa ubuciko bemitshina elezinsuku ukulingisela ilizwi lakhe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 emaphandleni esigaba seMathebeleland South luhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lithi kulotsheketsa oyedwa obhubhileyo emgodini weVambeza Sea Mine eGogwe ngemva kokuba umgodi lo kade besemba khona igolide uhobokele. Kwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyavingelela kuStudio 7 egama lenkosi. Ngibulisa lonke bantu bakuStudio 7 ngithi hayi umsebenzi wenu uphethe uyawenza kahle. Mina bengicela ukuthi ke ngibonise into ekhona nje eyinhlupho lapha ekhaya. IZimbabwe ukulunga kwayo kuzoba nzima kakhulu. As long nje kunabantu abafana nalabo Chuma abakuzano, amaNdebele bagcwele lapha kuzano, angazi ukuthi bayabafunani funa ngale. Yiba abancindezelayo futhi abahamba phambili nangodlamelo lolukhona nokuthi kungalungi lutho eZimbabwe, yibo abakwenzayo khona khona banamaNdebele abuzana. Angazi ukuthi impela into esizayithini naleyo. Umuntu uma ezochiya usiko lwakhe ayibhubhisa umhlobo wakhe, abhubhise amaNdebele ngoba esesishoneni kulandwa yona imali nje, i-corruption ekhona phana. Ibuhlungu lento kakhulu kabenzakalayo. Ungakhala mpela inyembezi uma ubheka uze umuntu ekhuluma muzi ukuthi lo muntu ngumNdebele, but into ayikhulumayo so izilusizi kakhulu ngabantu bakubo. Into ibuhlungu kakhulu. Bese ngithike kulaba abasuka besiya ekhaya besazi bengahambe ngena ngaphandle bengangeni straight board. Ibuhlungu kakhulu le nto lusizi. Umuntu uzodubalekela indlala eGoli kuro Botswana uye ekhaya, ngcono ngefele ekhaya. Ukuhamba nomkhuhlane futhi usiye ekhaya emaphandleni ongasoze ufike uhlolwe khona. Kanti uma ungahlala khona lapha akula ndlala ekhona, abantu bazothi kunendlala engazibanga ukuthi umuntu abaleke. Abantu bayaphila khona la. Lapho khona khona uma sekunomkhuhlane nje hlala khona lapho uhlale khona. Kuphele lo mkhuhlane uhambe uye ekhaya uma uzimisele uye ekhaya. Ibuhlungu kakhulu lento eyenziwa ngabantu manje. Emakhaya kunazibhedlela sebethatha nje umkhuhlane lo besiyawunika abazali khona le khaya, lezingane zisekhaya ezihleliwe le, abantu abangabangqondo, abantu abadala abawafohlayo. Kanti ungakwarantayina khona lapha e-Bed Bridge uhlale ke right, ube kwazi ukuthi no uchekiwe usu-right udlule ekhaya. Than ukuthi ungene phandle ubaleke, or ubaleke khona lapho usuku-quarantine ubaleke uyefika emakhaya. Kanti unakho lokuya subulala isizwe sonke. Lento ibuhlungu kakhulu lenziwa ngabantu ababuya phandle. Ngiyabonga imuru.
Salibonani basakazi bami beStudio 7, njani lapha elikhona? Hayi siyaphila, ngikhulu ukopha lo okhulumayo ngilapha kwele South Africa. Basakazi bami, mina into engayisho ukuthi abantu abangafoswa ukuthi bayothatha lo mjovo, ngoba oqala la majection la ama vaccine lawo athestwanga lapha suka khona lapha eAfrika aze kuma trial lingafanisi futhi imjovo ukuthi ngoba eSouth Africa ivaccine ekhona ile yako Johnson and Johnson iyo futhi ethethwe ngubani? Ngu-Ramaphosa. So u-Ramaphosa ejovwe ngale yako Johnson and Johnson akusho ukuthi iyo futhi esebenza eZimbabwe. So le mebhasi South Africa bengabe sebe research baqeda ngayo, yikho yingakho abantu sebeyithatha. But la
akhona lapha eSouth Africa abavumi futhi ukuyithatha yona le abanye amanesi abanye laba inhlangano emele amanesi ithe bathi bona angeke baze bayithathe nanoma bebaceqesha ukuthi bakwazi ukujova abantu kodwa bona angeke baze bayithathe lelo khuzanini le vaccine ngoba kukhona okade kumele kwenziwa abangahlanganiyo ngale vaccine so abantu abangafosa ukuthatha le vaccine lasekhaya lakho mina ngathi bengafosa ngoba eyasekhaya ivele eChina eyalapha eSouth Africa ivela kuphi angazi Johnson and Johnson ngibise Britain ngibise America ngibuye kodwa okukhona ukuthi lama vaccine afani and lapha aze kuba trial especially lona le eSouth Africa that is why bethi umuntu kuyajova ama volunteer umuntu ovolunteer ukuthi ayithathe uzoyithatha so akungaphoqelele ukuthi umuntu akavolunteer ukuthi ayithathe umuntu akube isinqumo sakhe ngoba uma inga reacta kubi emzimbeni wakhe kuzolimaza umzimba wakhe lokho angeke kulimaze umzimba womunye umuntu ekubeni yena ephoqelele ukuthi ayithathe le vaccine ngiyabonga ngikhulu kopa lo
hello studio 7 mina igama lami ngumashanga manje ngibengifuna ukuthi ngitambama linise kusitiki ngikhulume lapha emweni ngizizwe lapha ku radio ikinga lengikhuluma ngayo ngikhuluma ukuthi le Zimbabwe sometimes uzothola ukuthi makuthi bayathenga iMatagas bathenge nemadongpiri okushaya abantu bathenge nemota leza zamawatertank leza zokuthi abantu mabademonstrata babagijimise ngazo manje nyamuza nje kuvele ukugula kwecorona abakhulumi ukuthi bashiye imali ayikho mara mabafuna ukuthenga izinye izinto bathi imali ikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 likhumbuleke balaleli lisithumele imlayezo emfitshane njalo lingathuki siyabonga kwezele Melika Udaba lokuthi izikolo zivulwe kumbe hatshi ngesikhathi lesi kulegciwane le-coronavirus luthwalise nzima inkokheli yelizwe leMelika. Amanye amatitshala athi kawafuni ukubuyela emsebenzini nxa bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 kodwa uMongameli Joe Biden uthi kumele babuyele lanxa bengakahlatshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni leReston eVirginia lapho ahlala khona.
Well umumo weCoronavirus ngapha enkhona mina awutshintshanga kangako engingathi kuyabonakala ukuthi sokulotshintsha. Kodwa masikhangelisisa izindaba sibona ukuthi ayikhanye ngathi liyehla kancane ama-infections ayehla kancane ama-new cases akhona ayaqala ukuthi angathi aya phansi. Kodwa ukudabukisa kakhulu ukuthi si-America isibambe isisondele ukubamba noma ngingathi kukwela namhlanje I'm sure isibambe 500,000 people that's half a million people abantu asebesichile ngegciwane and ma ukukhangelisisa uyabona ukuthi cha kunenge indlela igciwane leli elingazange libanjwe khona kahle ngo-Trump ngoba u-Trump wayengapromoti i-social distancing wayengapromoti ukugqoka ama-maski ukusanitize izandla umuntu nje ongathi vele wayengathi uyaphikisa ukuthi igciwane leli likhona kodwa siyabona since Biden take over akakabi lesikhathi eside kodwa sesiqala ukubona umehluko ngoba yena uyapreacha ngaphambilini ukuthi vele abantu bananzelele kakhulu igciwane leli liyabulala encourage abantu ukuthi bangalethi igadi yabo down ukuthi bacabanga ukuthi njengoba kuthiwa sokulama vaccine kusho ukuthi sebengaphomba ukuthi bayekelele bangazigcini kahle ukugeza izandla lokugqoka ama-mask lo-social distance. So I think ithemba lona likhona ukuthi hhayi mhlawumbe sizobona umahluko kusiya ekupheleni komnyaka.
Nxa sikhangele okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka usiyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la.
Angiboni ukuthi igciwane lizophela completely leli mfokagandi ngokubona kwami ungathi igciwane leli into esizoba yipart of impilo yethu njengabo flu kushuthi kuyabe sokusiya ngokuthi hhayi abantu sokumele bathatha i-short njengoba lapha siyabona kulama-flu shorts. I think i-COVID short kuzoba into esizovela izoba lathi for isikhathi eside ngoba iya isizibonakalisa ukuthi iyakwazi ukutshintsha-tshintsha ibe lama variant ahlukeneyo, so ukuthi avoid even i-vaccine. So angiboni ukuthi into abangakhona ukuthi bayi-contain by the end of the year. I think even lawo ama-scientists abo Dr. Fauci bayatsho labo ukuthi mhlawumbe singabhekela kubo 2022 khonale after abantu abaningi sebe-vaccinatiwe, lalokhu abathi yi-head lokhuzana encedayo ukuthi abantu abaningi bangabalali igciwane, then liyaluza i-significance. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani. Lathi sakhangelele khonapho ukuthi sibone ukuthi kuphele kusiyafika ekupheleni komnyaka, kodwa sibona kuzobe ama-numbers ama-new cases azobe sehlile, kodwa ukuthi lona lingabe seliphelile igciwane leli, hhayi cha, mina ngiboni ngathi into esizophila layo isikhathi eside esizayo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Zezinye zendaba ebesilazo. Ele China selinikezele Zimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela i-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. ugatsha lwezempila kahle lithi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane lecoronavirus elizweni jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.